Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 13 July 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, liyaqhubeka lisidla ubhedu igciwane le coronavirus eselibulele abanye njalo abantu abedlula amachumi amahlanu 51 ngalanga linye.
Abantu bekhaya sithi thina mabacwaye loludlame bangaphatheki kilo ngoba kusasa asikwazi okuzavuka kwenzakele.
Umongameli wele South Africa mnumzana Cyril Ramaphosa secele uzulu welizwe lakhe ukuthi achiyane lodlakela olulokhe lusiya phambili lapho abantu abagqekeza khona amabhizimusi bethathe yiloba yini abakutholayo.
Indlala yangkhona ichini labantu abahlala emaphandleni labana abakwanisa ukuthi belime isikhathi izulu lisina.
Indlala ibikwa isidla ubhedu edolobheni leDede. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Lesidla ubhedu igciwane le coronavirus eselibulele abanye njalo abantu abedlula amachumi amahlanu 51 ngalanga linye. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2661 ababanjwe igciwane le coronavirus kumanani awethulwe izolo ntambama. Iningi lababanjwe leli gciwane 338 ngabeMashonaland East, kulandele abeHarare abangu 330. Inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala likhuphukile laya ku 30,332 ngelanga linye, khona bese kuhlatshwa abayinkulungwane eyodwa 1,000 kusiya kubo 2,000 ngelanga kumanani ade esethulwa kumaviki edluleyo. Umongameli wele South Africa mnumzana Cyril Ramaphosa secele uzulu welizwe lakhe ukuthi achiyane lodlakela olulokhe lusiya phambili lapho abantu abagqekeza khona amabhizimusi bathathe yiloba yini abakutholayo. Ekhuluma ebusuku izolo, uRamaphosa uthe uhulumende wakhe usethumele amabutho lezinye ingatsha zomvikela esabeleni sekaZulu Natal kanye laseGauteng lapho abantu abangene khona emavinkilini aseJabulani Shopping Mall eSoweto. Izolo bathanyela impahla egoqela omabonakude, amafriji, inyama, izigqoko lokunye. Umangameli Ramaphosa uthe sokubotshwe abantu abedlula amakhulu amathathu 323 eGauteng, labedlula ikhulu elilengxenye 166 eKwaZulu Natal. Uveze njalo ukuthi udlakela lolu solubangele ukumiswa kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni COVID-19 kwezinye indawo. URamaphosa uqede umbiko wakhe engakhulumanga ngitshola kanye ibizo likamnumzana Jacob Zuma okuthiwa ukubotshwa kwakhe yisisusa sodlakela lolu. Udlakela lolu luqalwe ngabasekeli bakamnumzana Jacob Zuma ngeviki edluleyo besithi bafuna akhululwe ejele lapho awavalelwa khona okwenyanga ezilitshumi lanhlanu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo. Yena uxwayise uZulu weZimbabwe oseSouth Africa ukuthi engalokothi aphatheke kulolu dlakela.
Abantu bekhaya sithi thina mabacwaye loludlame bangaphatheki kilo ngoba kusasa asikwazi okuzavuka kwenzakele. Thina esikutshoyo ukuthi hayi, siyananzelela kuphela ukuthi abantu bekhaya bangazitholi sebengena phakathi kwale ingxaki kanti lathi seselomlando okuyalungisa ilizwe lethu lakomthwakazi. Akusizi ukuphatheka kudlame lweSouth Africa thina ngapha abantu bethu besehluleka ukuthi bayelungisa uhlupho olukhona lekomthwakazi lathi saludalelwa yihulumende yezanu PF, ihulumende yamashona eyabulala abantu bakithi ngombhuqazwe. Kanti ngakwelinye icele sisananzelela ukuthi ngesikhathi kubusa ubaba uZuma abantu basekhaya yikho lapho abathole khona amaphemithi ngithi izincwadi zokuhlala kwele South Africa. Yebo siyazi abaningi siyasympathize sibili sikhala lo baba uZuma, sinanzelela ukuthi akumfanelanga ubaba uZuma ukuthi ebe ngumuntu owabotshwa wahlukunyezwa ngesikhathi se-apartheid kusabusa abamhlophe, usezohlukunyezwa futhi sebuyele ejele kathesi ngenxa yokubotshwa nguhulumende womuntu omnyama. Yena lo uhulumende wayesithi ulwela i-black majority kwele South Africa. Kanti ngakwelinye icele siyananzelela ukuthi i-ANC leyi elo Cyril Ramaphosa akuseyiyo i-ANC yayizolo, i-ANC ethwale nzima kuma-trenches ilwisana lohulumende woncindezelo wabamhlophe. Abakithi ngakho siyabacwayisa ukuthi hayi abangaphatheki kulolu dlame ngoba seselomsebenzi athi kumele siyewenza kwelikamthwakazi ukuze ilizwe lethu libuye.
URamaphosa uthi usethumele ibutho lezinye inkatha zomvikela ezithiyeneyo ukuyalwisana lodlakela lolu. Ngokubona kwenu lungaqedwa njani?
Ubaba uJacob Zuma akakhululwe. Sizananzelela ukuthi okunye okufelwa ngubaba uJacob Zuma yi-black empowerment owayenza kuzizalwane ze-South Africa. Mhlawumbe okungajabulelwa ngubaba uCyril Ramaphosa labamhlophe, ngoba sinanzelela ukuthi umnotho wase-South Africa usaphethelwa ngabamhlophe abaqhubeka mhlawumbe bengcindezela abantu base-South Africa bamnyama. So ke konke lokhu thina nxa sikubhekile sibone ngani kupolitically more than kulokuthi ubaba uZuma uyehluleke ukulandela umthetho wokuthi kumele aye kuma phambi kwenkantolo kumbe phambi kwekhomishini kababa uZondo.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwele South Africa. Untungameli uphinde waxoxa njalo lonobhala jikelele webandla le-The Patriotic Front umnumzana Andrew Nyathi laye ose-South Africa.
Udlame kungakhathalekile ukuthi lwenziwa ngubani kubani, ayisiyo nto emukelekileyo. Udlame kalufuneki, abantu bathise izimota, yonke lento sabantu ngamatshe kuyadutshulwa kwenziwa yonke lento engavumelekanga singabantu. Kodwa ke I think engifuna ukuthi ngikutsho ukuthi kuyadingeka ukuthi labo abakhokhelayo labo bazinuke amakhwapha. Umuntu omdala ole minyaka ephose ibe amachumi angu 8, almost 8 years, abe nguye umuntu elimsejele lichone. Ngibona kwami, ngibona ngathi noma bathatha leso sinqumo kodwa ke kwamele besikhangelisise ukuthi singenzi njalo, ngoba abantu bazabamba lesi sinqumo basisebenzise, okumba abantu babamba lesi sinqumo bese besisebenzisa ukona.
Kumele lulungisiswe njani lolu daba ngokubona kwakho?
Laba abakhokhela abahlale phansi bakhulumisane ngesiphangiphangi balungise lelu daba, balukhangelisise, balulungise. Thina asingeni indaba yabo, kodwa ke masinje lathi isisihlukumeza, lathi sisifaka phakathi ngoba mase kutshisiwe imoto ohamba ngayo usemsebenzini lapho osebenza khona, yonke into isonakele, asakwanisi ukuthi senze, asakhona ukuthi senze umsebenzi lo oyiwona esawulanda lapha e-South Africa. Siyacela cela abakhokheli kabahlale phansi kulungiswe indaba, bayikhulume, bayilungise kuhle. Into elungisekayo ikuthi nje abantu baba lamakhanda aqinileyo ukuthi hayi mina ngumulida njengomkhokheli amvumi lokho nisona, mina ngifundisiwe, mina ngiligqweta ngifundisiwe. Bengakwenzi njalo. Siyacela abahlale phansi bakhulumisane kulungiswe into le, ngoba into elungisekayo kunokuthi kube kulwiwa, kube kusenziwa udlame, kube utshisa izinto, kube kubulawa abantu, kube kudutshulwa abantu. Siyacela.
Umnumzana Andrew Nyathi ngunobhala jikelele webandla le-The Patriotic Front ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa.
Yebo, mthaka komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla siqhubeka sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Lapho inani lababulawa yilolu bhubhane selidlalela kumachumi aphezu kwamahlanu ngelanga. Sikhangela njalo udaba lokukhuphuka kwenani labatsha abazithweleyo elizweni. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende ethi abasakhulayo abangaphansi kweminyaka elithumi lasithupha 16 akumelanga baphiwe imithi yokuvimba ukuzithwala ama contraceptives ngaphandle kokuba bethole imvumo yomzali. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo 8 ntambama.
Indlala ibikwa isibusibanga esibi edolobheni leDede esigabeni seMathopeleland North. Leli dolobho lilodubo olwehlukene lezinye indawo ngoba iningi labantu lihlala imizini yesintu kodwa baphathwa njengabantu abasedolobheni. Sixoxe lokansila waleli dolobho umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Indlala esigabeni sami ikhona indlala enkulu kakhulu. Isizathu ngesokuthi iDethe indawo esingathi lidolobha elincane ngesingizi ababizayo sithi iperi-urban. So indlala yangkhona ichiyene labantu abahlala emaphandleni labana abakwanisa ukuthi belime isikhathi izulu lisina. Izulu lana sibili but abala ndawo yokuthi singathi bayalima. Yikho ubona indlala ibakhathaza Chris. Silabantu abalupheleyo yona labana abancedwayo be-social welfare. So okwakhathesi ukucela nje ukuthi nxa bengakhwanisa ukuthi bephangise ukubuya lohlelo lobulana olokuncedisa abantu abadala labanye ababizwa lesingisi ukuthi ngama-vulnerable kungaphathisa sibi.
Kungakubangelwa yini njengoba izulu likhanya linile kakhulu endaweni eziningi khona ngapha linanga na?
Izulu lana eliningi sibili Chris. Ata iDethe lidoroba abala ndawo yokulima. Indlala ivangelwa lokuthi abantu abala msebenzi abalutshwani kade besebenza ngenxa yeCovid yona le abasela ndlela ekudinga ukudla. I-lockdown le ikhona lezi nsuku abantu bayazama ukuthi bayenze bangabekuyenza okwesikhathi esilutshwani from 8 to 3:30 uyabona ukuthi ubunzima wangona bungakanani. So hayi indlala sibili ikhathazile endaweni yami eDethe and ngiyacela kakhulu abantu be-social welfare kumbe abanye bengabekwanisa ukuthi bephathise endaweni zokusiza abantu lohlupho lwendlala.
Zona inhlanganiso eziphathisa uzulu ngokudla aziphathise na?
Inhlelo eziphathisayo ngokudla ziyaphathisa but vale zikhathi lapho bavula khona isikhathi sangona sokuthi sebechathisile i-program yokunika abantu ukudla but inkinga ekhona ngeyokuthi bayebekhangele indawo zemaphandleni kakhulu bengananzi indawo ezinjengeDethe okuthi lokuswelakala kwemisebenzi lokuswelakala kwemali bayelingayenelisi ukuthi bathole ukudla and njalo unanzelela ukuthi kulabantu abagugekileyo and kulabanye abalobulima lobuyana okokuthi bayebefuna zona lezi nhlanganiso ezinceda abantu but inkinga ekhona ukuthi bayakhangela nje bayaphonku across the board akula ndaba ukuthi usendaweni enjani. iDethe iyarelya kakhulu le-tourism manje i-tourism okwakhathesi idown kakhulu ama-companies ayeqatshile abantu aretrenja abantu abaningi kakhulu abantu abaningi bazihlalele khonapho bayiwo kade bebizwa lesingisi ukuthi ama-breadwinners angkona. So ubunzima endaweni yami bukhulu kakhulu ngiyabe lokho ngiphinda njalo ukuthi hayi ngiyacela uhulumende ngamanye ama-non-government organizations ukuthi ephathise ukuthi sithole ukuthi isigaba sami sisizakale kuhlupha lona lolu olwendlala. Ngifuna ukuthi nxa ukuthi ukuthi kungayenzakala bebone ukuthi kungayenziwa masinya ngenxa yokuthi izinto lezi hei angikwazi ukuthi sesilobunzima even ukuhlangana labadala because bathwele nzima lendlala sonke sithwele nzima. Hayi
umnumzana Stanley Torima ngukansila wedolobho leDede. ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le eDede.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz shortwave.
Ukumanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulodokotela weHarare obotshiweyo uTinubinga Mhlanga ngoba wabamba izitho zomunye umama owayezithwele, wambamba kunye lamavele akhe esithi uyamelapha. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa abophe abantu abafika phose inkulungwane eziyi-9,800 ngempela sonto ngokwephula imigoqo ye-COVID-19. Leli phephandaba lithi abanye ngababuthwe besemashabhini benatha utshwala, kuthi abanye ngabakade bezulazula bengagqokanga amamaski.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani balaleli beStudio 7 kanye nabasakazi bonke beStudio 7. Bakithi siyabonga izindaba ezinhle elisiphathisela zona. Kulalapha abakhuluma khona ngokunikezwa isicoco sokuba liqhawe. Sizonanzelela ukuthi wonke umuntu owaphatheka kumbuqazi weGraund izano imbona eliqhawe ngoba yaphumelela. Kwaba yimpumelelo kuzano okwayenziwa iGraund. Yikho bazohlala bebafaka ezingamaqhawe. Kodwa amaqhawe ayemvelo ayiwona asebenzayo, asebenzelayo ngobuhle leso sigaba sobuqhawe. Bakhona bayayaziwa lanxa izani ingazashiye emuntu, lanxa izifake abangakumaqhawe, amaqhawe ayaziwa. Yikho akusimangazi konke lokho. Kuzolandela lapho kusokuthiwa khona umkhulu wezano sesithi abantu abancedisayo kwempini laba basondele bezokhola. Kambe ngumbani umuntu ongancedisanga empini? Wonke umuntu wancedisa empini. Sobona sebekubonile ukuthi babona ukuthi abantu bonke bancedisa empini, kodwa alukho zuzu abaluzuzayo ngokuthi kulozibuse. Abantu baloko bengekho kuzibuse, so sebezama ukuthi bethi bayabanceda abaphathekayo. Ngani bayazi ukuthi abantu banozibuse, imfundo ikhona yamahhala le abantu babeyilwela, igovernment yona le zana ayitshontshi imali, imali ezisetshenziswa, imali ezelizwe ngani ziye ebantwini. Ngani ayikusho konke lokhu ukuthi abantu abasondele? Ikusho ngoba iyazi ukuthi kudali batshontshela abantu abatholanga lutho basebenzela izwe. So sizama ukungathi iyabanceda, iyabancenga. Akukho konke lokhu. Ayihlale nje izano, iyekele konke lokhu ekwenzayo abantu bazikhululekele. Yiwo umbuso abantu abafunayo abawulwelayo.
Sanibonani, sanibonani lonke one Studio 7. Ayihlayizwa imbiko yenu. Njalo siyabonga ukusebenza kwenu. Lo mphakathi kucacile sikakhulu. Lembulo yonke abantu nje yabalaleli bonke abeZimbabwe zengaphandle kwelizwe jikelele ibalulekile kakhulu noma iphambana ngombono, kodwa hayi abantu abazama ukulwisana ukuthi ngwani ilizwe lingakhululeka libe kahle lithole ukuhlalisana lokusebenzana. But umuntu okuphambukayo la kuphakathi kwabantu bonke umnumzana ubaba uGawule. Into ekhuluma ubaba uGawule iphambana lembono yabantu bonke, so laye kusazomthola khona lokhu nje bethi abantu befanele ukuthi begeziswe bebotshwe ngokuphula umqiniso zomthetho. Yena uphezu kwazo ukuphula zomthetho. Why yena engabotshwa? Why wabakho umnankango wabulala abantu bengabotshwa? So la sokuseduzana ukuthi kumthole, angeke kube iminyaka emingaki kungamtholanga. Sezomthola la esekulile, la esezingeni lokukhula ebesebotshwa laye. Bona ukuthi wena uzavuma ukuthi umuntu engeniswe ejele kulile na? Ibethi abantu abakhula umthetho befanele bebotshwe noba kabo akukhethelekile ukuthi ngakanani. Naye into eyenza ukuthi lokhu ekuphephele umnankango ngoba basasekuzana, kodwa mhlala izama iphelela umphako, angene nje wonke laba bantu kade ephula umthetho kwa pambani sabantu, wehlukulu zabantu, weenza abantu izinto ezimbi nje, izixila elidlala yini, buka ilizwe, konke nje kufanelekileyo nezimali zabantu bethathe emabhenki, ilizwe liyapungayila liselamala lilana kukhanye ukuthi ibhondori ibhila cheki or kuyini yinto nje eyize kungala mali tho. So kusezoqondana laye ke uMr Bilingawule sozolibona ijele ukuthi into enjani, kuzongena laphana esikorobhi. Siyabonga.
Salibonani, salibonani mthwakazi omuhle. Ngiyabingelela kubasakazi bami abathandekayo nabalaleli abathandekayo. Okhulumayo ngokamaphosa umntwana endaweni yaseCrossroad koBhango ePlumtree kwesikaBhango isigodi engumzukulwana kaBhango. Hawu bantu bakithi, lafizwe leli, lafizwe lakamthwakazi. Asibathandazeleni abaholi banalaba ukuthi ngelinye ilanga bavuke bakubone kulungile ukuthi basiphathe njengabahlali beZimbabwe, njengabantwana baseZimbabwe. Nathi sinalilungelo lentokozo lokujabula ezweni lethu. Noma nje sekunabanye abakithi abakomthwakazi asebasiphendukele uGawule. Hawu, uyakhuluma insuku nensuku bamfaka njalo uGawule ethi abantu beMathabeleland kabafe. Engenakho akusolayo ngohulumeni ethi yonke into iright. Ayikho into ayisolayo ngohulumeni, nekugrawundi akayisoli, nokuphathwa kwabantu behlupheka ngodlakela akakusoli, uthi uhulumeni uright. Usuka namhlanje ukhuluma ngezwe leSouth Africa abheke umakhelwana kathi uZuma uright ebotshiwe. Izinqumo ezifunekayo zonalezi zokuthi umuntu uma yenze kabi afakwe ejele, engakakhulumi ngeza kubo okucasha khona abantu, okubulawa khona abantu, kungabi indaba zalutho. Awu ngiyazisa ngoGawule, awu ngiyafisa ukuthi alube imeseji naleyi noma irecording naleyi lithumele direct kuyo uGawule ukuthi awu sonani Gawule wasithengisa kangaka.
Salibonani, salibonani babasakazi bakaStudio 7 lonke elizihipha ngesiNdebele likhona hapo eMelika. Siyawubonga uya kakhulu umsebenzi elisenzela wona, uyancomeka njalo. Usisi uMandlovu uyakhuluma lapha nyamuzwa ngendaba yokuya enyangeni loku ukuthi kuthiwa khona abantu kulondoda olesilulu sakhe ezihambisa abantu enyangeni ukuyavakatsha enyangeni. Mandlo ukhuluma ngemva kwendaba, sikhuluma so mhlawumbe sokuyindeyiphi ndeyiphi 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 khona le enyangeni, kudala befikile inzalo kambuyane handa le, kudala behambe bafika khona le, ukhuluma ngemva kwendaba. Dala befikile amashona khona.
Bonani, salibonani Studio 7, ngiyavuka lami ngajabula makuba le yami object leyi. Wami umbuzo uthi kumbuze lo ndoda othiwa nguGawule lo othi kurayiri uzume kotshe, yini lingakelaye buze kahle ukuthi uyavuma yini ukuthi omnangakho bekotshe ngoba bulala abantu esikhathi sokugrawundi. Ngicela limbuze le like limbuze ngoba wena uyavuma ukuthi uzume kotshe, uthini ma kungabe sokungabe sokuthiwa kubotshwa omnangakwa bona ngoba bathinteka kugrawundi. Sizwe ukuthi yena uzaqamba amanga ethini ngoba uhlale vele edefend into ezingacaciwe. Kathi uGawule lo mhlobana kathi vele kulo muntu osindebele onthiwa kuGawule bana ngomuntu uyisedishona liphele engqondeziso.
Salibonani, salibonani basakazi bakaStudio 7, lani balaleli ngiyalibingelela. Ngithilinjani egama lenkosi yethu Jesu, ngisasephileni hale iCovid izodlula bakithi. Mina ngile nkinga lapha esikhulushizi sesiyangaya bakithi, hhayi siyangaya esikhulushizi siyadura kakhulu. O-ECD yobhadala 200 rand, isiyangaya ayithatha amabhondi isebenzisa amarandi kuphela, kanti siseSouth Africa yini okuthiwa ayithatha imali esebenzela izweni, ithatha imali yakwamanye amazwe, imali yangaphandle 200 rand umntwana, hhayi siyangaya esikhulushizi siyadura bakithi. Khaleke imbuzeleni umphathi isikole uthi areyi ukuthi kathi uyithatha aphi ukuthi imvumo yokuthi ubhadalisa ischool fees ngamarandi kuphela, akasebenzisi imali yaseZimbabwe, ufuna ukuthi kusebenzise imali yaseSouth Africa. 200 rand umntwana eprimary, hayi siyadula kakhulu ischool fees. Ngajabula ama audio yami ngabala la, hayi izotarireyi. Ngiyabonga
linjani lonke asazi Studio 7, ngithanda ukubingelela uChris Gande, mbingelele uTungameli Nkomo, mbingelele uGift Dube, mbingelele lePresident lapha uMqondisi Moyo, mbingelele lesizwe sonke samthwakazi jikelele. Ngithanda ukukuthi amagama laba ayifika kubaba uGawule, ukuthi yena uGawule uthini ngobabakhe uMnangagwa. Angithi uGawule uthi right uzuma abotshwe, yena uGawule uthini ngobabakhe uMnangagwa. uMnangagwa waqeda amaNdebele onke edunge AK-47 wathanyela etsholotsho lapho kusuka khona uGawule, wathanyela uMnangagwa. Uthini yena ubaba uGawule ngobana lo maluma khuthiwe ingaba aqeda amaNdebele edu batshaya babhuqa babhuqa amaNdebele, amanye amaNdebele asemgodini, abanye asezimbalwini, amanye khabonakala amaNdebele. Ngithi right uzuma afele ejele, mina ubani uZuma mboni kala lakhe uZuma walwela inkululeko after sethele inkululeko uZuma akazange wajikela omnye umhlobo wawudla wawuqeda walwela inkululeko uZuma kwaba lokuthula eSouth Africa nanku lamanje lapha eSouth Africa umkhono muhamba kahle since bethethe independent yena uGawule uma esithi uZuma afele ejele uthini ngobabakhe uMnangagwa uMnangagwa phela wabhuqa wabhuqa amaNdebele nge-AK-47 lo malume akhuthiwe nganyabonga abasazi studio 7 ngokuhlala mina South Africa igama lami ngubheka impilo nyathi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus selisiya liqansa kwezinye izigaba zele-Melika lanxa kungayisiso sigubu esike sabonakala ekuqaleni komnyaka. Abezempilakahle bathi lokhu kungaba kubangelwa ngumkhakha wegciwane othiwa yi-Delta owenelisa ukufuhla emzimbeni lanxa umuntu ezivikele ngokuhlatshwa amajekiseni womabili awe-COVID-19. Siqoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo Mr. Gandhi, igciwane kule indawo eWashington State likhona, ufikile yena lo uthiwa nguDelta. Njalo siyezwa imbiko emncane yokuthi abantu abebengahlatshwanga yibo ebathathayo kumbe yibo abagulayo. Kodwa ke ngokuya kwezinto abantu beWashington State abaningi bahlatshwa ngesikhathi kumele uhlatshwe. Kwabakhona bona labo abanye abangazange bakhathalele bathakazelele ukuhlatshwa. Igciwane likhona but alikhulunywa ngalo kangako ngoba inamba zangkhona isizolezana ezimangalisayo kakhulu ukuthi lizwe njengakuqala lokhwana ukuthi abantu babesifa ngenani eliphezulu. Hayi kuthuli nje. Abantu balungiselela ukubuyela emsebenzini. Ngisitsho nje namhla belintanga lokuqala uThama Bandla bahambe bayikhonza benelisa ukuhlabela bendawonye kuyela social distancing njalo kungela ama-mask.
Belokhu behlatshwa na ijekiseni ye-COVID-19 abantu ngobuningi.
Izindawo zokuhlatshwa zilowu zikhona. Abantu uyamenyezela ukuthi abantu abangahlabanga babuye bazehlaba. So ungakhangela ama-pharmacy amaningi lapho kwakumele ukuthi umuntu wenze appointment siyahlaba. Kumbe izindawo zokuhlatshelwa kuthiwa akusadingakali ukuthi wenze appointment. So ungahamba nje lokhana kuthiwa i-walk-in nxa uyazi indawo yokuhlaba ukuthi uhlatshwe. Siye sabona futhi izigaba kumbe ningathi abantu ngokuqoqana ngokuthi bavela ngaphi ama-association. Lokhu ngeke ngabona iZambian Association la I think ibe lama vaccines ayo bebizela abantu babuthi babuye bezehlaba bebapha njalo umvuzo wokuthi nxakade ungazange uhlaba ungabuye uzohlaba kumbe uzaphiwa i-$50. Abantu balokhu behlaba but awusozubona amalayini okuthi uthiwa laphana kulayinela abantu abahlaba i-COVID ngoba abantu abangahlabanga sebevunyelwe ukuphonga ukungena nje lapho wawuthiwa kule injection ye-COVID ekuhlatshwa khona abahlatshwa.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Seattle e-Washington State. Ngakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Liyaqhubeka lisidla ubhedu igciwane le-coronavirus eselibulele abanye njalo abantu abedlula amachumi amahlanu 51 ngalanga linye. Umongameli weleSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa secele uZulu welizwe lakhe ukuthi achiyane lodlakela olulokhe lusiya phambili. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.